No, like travel abone into ora bahlakaniphileyo thawula bosisa abahlakaniphileyo town bazama zenza indlela ukuthi bayenza abakwenzayo, but indaba sikhuluma xoxa sinje sisemthethwandabeni, so umthetho singincedisa ukuthi nithole back imali yami.
Sizwa kuthiwa basebebuza abanye besithi kathi vele uMandela imali yonke leyo uyithethe ngaphi lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Mina as a female musician ngihlala ngisitsho njalo njalo ebantwini ukuthi iZimbabwe, for you to be able ukwenza izinto kufuze ube ngathi ube multi-talented, ungakhangeleli ukuthi uthole isinkwa sakho entweni eyodwa. Ucreate ama-avenues amaningi, ucreate ama-income streams amaningi azakuphilisa, then you can survive. Mina as a musician, I'm not only a musician, I'm an entrepreneur. I direct in terms of Kangala. I make the beats that people see me wearing. I travel a lot to do buying and selling. As a farmer, I'm a chicken farmer. So that question really people would ask, but if you see what I do every day, Monday to Friday, then you would not even want to ask that question. But what do you mean the calendar on your lamuting it all a day, Kimalia?
Kuyathembisa na ukuthi uzayithola?
Loba kungaze kuthathe 20 years kumbe 10 years, uNkulunkulu lo esimkhonzayo ngasosithutha uzangenela phakathi, because lawo ngamaginqo wami and nguye owayenginikile. So one or the other izaphenduka, kumbe izaphenduka singamadabudabu.
Manje ungathini wena nxa ukhangela okwehlela wena ukubana abantu balimuke njani, bangathembi abanye yini, kumbe likhona nje ongaliphosela abantu ngodaba lona lolu ukuze labo bangaziboni bephakathi khona?
Mina I would say ebantwini kufuze ukuthi ungabi njengoSandra othanda ukwethemba wonke umuntu nje, acabanga ukuthi wonke umuntu oxoxa laye oyenze ngani uyamthanda ndawoni laye, ngoba kungenze ngadiscover ukuthi hayi, ayisikho ukuthi wonke lo omthembayo kumbe lo ofaka ama-Peruvian kumbe ochaya ama-Pencil Hills uyilocal ukuthi uyikho khona. So bomama labosami labodadewethu, whoever you approach kufuze ube very very careful, or whoever approaches you, and lingabulawa inhliziyo ngabantu abaliyenza njalo, becabanga ukuthi bengakwenza njalo uzefile ukuthi usukume usebenzise umthetho ukuthi uthole okungokwakho. Sukumaningi, lingethuselwa.
Ye, uthilo phambilini lapho ukubana kukhona okuningi eningi okubambabambayo. Ungatshelani abalaleli isikakhulu nxa sikhangele umumo wezenotho elizwe ukuthi kumi njani? Kukhona yini ongakukhuthaza abalaleli okwakathesi?
Mina personal outfizulu liyana and liyana okuzwayo, asameni nini ukusukuma kuningi wethu siyelima. Silime nini, and sisikhathini esibi kakhulu, but mina ngicabanga ukuthi ngendlela okuthi esisizwa sihlupheka kakhulu ngayo izinto esisiya lapha ekulungeni, because baba wayele system yokuthi athi kimi ngezingungu sikhala kakhulu sizadabuka, meaning ukuthi anytime any day. So ukuthi uhlale ukusystem koqakathekileyo ukhona lawo eduzane ubona okwenzakalayo. So asikho khatshana, siseduzane lokuthi izinto zisilungile, but khathesi oqakathekileyo ukuthi silime, sizame ukuyalima.